Singabala uchapter 8 kweconstitution yeZimbabwe. Ikhuluma kakhulu ngamacourts lamajudges esithi ngesikhiwa the judiciary of the court. Singehlango sibe kusection 164 sibona ukuthi kule muca obhaliweyo okuthiwa independence of the judiciary ukuzimela kwamajaji engalahlangothi. Ngizacela ukubala ngesikhiwa ngihumutshele usection 1 lo. Section 1 to subsection 2 over 164. The courts are independent and are subject only to this constitution and the law, which they must apply impartially, expeditiously, and without fear, favor, or prejudice. Lapha kuchukuthi amakhothi azimele kawatshelwa ngomunye umuntu abakwenzayo. Bona bazimele mpo bakhangele iconstitution ukuthi ibagweba isithini. Hachi ukuqondiswa nguminister mbe ngupresident mbe ipolitical party ethile amakhothi eZimbabwe kutho azimele. Kodwa namhlanje siyabona uminister uZiyambe sesithi amakhothi athengwe ngabantu beWest. Kanti isikhathi sonke sihlala sikhala sisithi amakhothi acindezelwa yiZANU-PF. Mahlabe Zulu, kuliqiniso lathi siyatsho ukuthi amakhothi la ase cindezelwe izano esithi izikhothamate zezano.
Kodwa lani njengamabandla aphikisayo liyalikhale ngabo magistrate labahluli lesithi bale basekela uhlangothi olukahulumende. Pho manje kuyini osekuguqukile?
Kodwa hathi bo ayisibo bonke bakhona abelokho belodokoza njengoba libona amajaji amathathu la azaqunga isibindi akhupha iqiniso qo. Kodwa iningi bathi phela zonela mvunye. Angithi sifuna ukupha sibili ukuthi izano isiphelelwe ngumphako. Nampo se abasafuni ukuvuma ukulandela okuvela kuhayikho. Abasafuni ukuthi khonokho ekubonwe yihayikho sekuthiwa abantu amajaji la athengwe yiWest. Kambe inyoni elomkhalelo wayo bangatshontsha imali bathi ngama-sanction. Namhlanje ikhothi sisithi izinto ezenziwe ePhalamenti besipha amandla uPresident Mnangagwa, amakhothi ahamba ayanqaba engakasayini. Wahle wavuka esayinile mhlanokho iSenate isipase umthetho lonxele. Khonokuyani ukuthi waphonga uhamba ngesivunguzane siyavuka esayina wayebalekelani? Wayebalekele ukuthi into eyenzayo kayisiko. Yikho ngokubona kwethu sibona ngani kuzaba le ngxabangxoza esithi i-constitutional crisis. Sizaswela amajaji, sizaswela umthetho, kugcine sokubusa ngenduku amasotsha. Yinto abayifunayo ngoba okwamanje bangaze ba-aphile ngubani ozahluza leli cala ngoba ama-judges wonke lawo athiwa alesandla esingalunganga. Ubaba uMnangagwa sezahamba edinga abangani bakhe ama-retired judges eba-appointe ukuthi bezwe i-appeal. Obvious laba bantu bahle babuye bathi i-high court iphambanisile.